Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Sibonge uJonga khande miri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 4 Mbimbitho 2023 igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Uhlupho lokwaliswa ukwenza imihlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa.
Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo ekuqhuba amarali awukhankasa endaweni ezithiyeneyo elizweni.
Kuyasidingisa nje ukuthi into yebullying isidlulele phambili, ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi ibullying esiyibona kuvisitive, i-GBH liya enzwa mgceki.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali eyokukhankasa endaweni ezithiyeneyo elizweni. Kulezi nyanga ezedluleyo ibandla le-CCC selaliswe ukuqhuba amarali endaweni iphose ezingamachumi amabili bephiwa izizathu ezingacacanga. Ibandla le-MDC Alliance lalo lithi lilenkinga efanayo njalo libona okwenziwa ngamapholisa kungalunganga ngoba kuzabangela ukubana impumela yokhetho oluzayo ingamukeleki. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Witness Dube ngalolu daba.
Uhlupho lokwaliswa ukwenza imihlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa, abakhokheli bethu bengatsha eziphansi, amabranch, amaward, amadistricts, amaprovinces nxa besenza imihlangano bayahlutshwa kakhulu. Kungakho thina sesibe lecebo lokuthi nxa sisenza le mihlangano singayazisi, singayisasazi kabanzi, singayenzi ukuthi ize ibe lamapolisa phakathi. Kodwa kukhanya ngathi amalanga nje wona la alandelayo sizahluphana kakhulu lamapholisa, ngoba kukhanya abavumi ngitsho nhlobonhlobo. Noma lesithi liyabhala izincwadi bayala, lingayenzi imihlangano leyo sebehamba belandelela behlupha abakhokheli bethu.
Lingathi njengamabandla aphikisayo kuzaliphambanisa njani ekukhankaseni nxa lisaliswa ukuqhuba amarali?
Sibone ngathi khonoko yindlela eza kwenza ukuthi ukhetho lungabi nempumela ezavunywa ngabantu, ngoba abanye bayenza imihlangano, amanye amabandla ayenza imihlangano, thina abakumabandla aphikisayo esengikuzwileyo ukuthi la ku-CCC kuyenzakala, asibone ukuthi nxa kungaqhubeka kunje impumela yokhetho oluzayo ingaba impumela ezayamukelwa nguzonke.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esixoxe laye ekobulawayo. Sibuye saxoxa ngalolu daba lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi wasipha uhlangothi lwawo.
Indawo yamaralizi nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district. Ungaba le-notification kumele bahlale phansi lama-conveners labanye abalama-interest ngendaba ye-meeting kumbe indaba ye-rally. So thina ukuthi sibinike impendulo, esithi thina impendulo leyi sigcwele ama-facts. Ngicela lawa abalezikhalazo bahambe bayakhuluma labo regulating authority kumbe basinikeze ama-gate lendawo lapho abathe bona amapholisa akazange abavumele ukuthi babe lama-rally.
Assistant Commissioner bathi bona baliswa emarondera erusabe lemurewa bephiwa mpendulo yinye ukubana kulamanye amabandla awe zombusazwe ala marali ngamalanga ona lawa ababe bewakhethile.
Ngiyakhuluma lawa ama rating authority bangitshele isizathu ukuthi isizathu sangkhona akuyini kumbe kule kunye ekungabe labo ama conveners yengasitshelanga.
Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumelisa amapholisa esixoxelaye eseHarare. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Akucaci ukuthi abafundi laba ngabasiphi isikolo, kodwa abanye bathi kukwenye isecondary esecholocho. Kule vidiyo abafana laba babhaxa bula luntombazana ngenswazi lezigodo, njalo omunye umfana uthwele ibhemba. Uzulu uthi abafana laba kumele babotshwe ngoba abakwenzayo kuyibudlova obungamelanga buvunyelwe. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa komunye umfundi weFounders High School kobulawayo ngenyanga edluleyo uWayne Ndlovu, yena owagwazwa ngenqamu ngumfundi weHamilton High. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye Moyo, ngesehlakalo secholocho lesi.
Ungayibukisisa kuhle ividiyo leyi, kulomunye umntwana othwele ibhemba nkalakatha yenqa, okutshengisa ukuthi bekuvele kulungiselelwe ukuthi kube le nto enje, bekuyimpi elungiselelwayo. Ubusuzibuza ukuthi ibhemba enjeyana njengoba abantwana laba babukeka bevele esikolo ingena njani esikolo, bayithwala njani abantwana into enje besiya ngayo esikolo? Igunya abalenzayo elokutshayana leli egcekeni endleleni beze bethathane izithombe ipikithi, kuyasitshengisa nje ukuthi into yebullying isidlulele phambili. Ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi siyibullying esiyibona kuvidiyo, i-GBH liya enzwa mgceke. Ziningi izinto esezibangela khonokhu njengoba sikhuluma nge-bullying. Abantwana ezikolo vele sebezenzela umathanda, sebezenzela umathanda onzima, izikhala abazithwalayo, indlela abagqoka ngayo, indlela abayenza ngayo, konke lokhana kuyasitshengisa ukuba uhulumende kukhona lapha ayekethisa khona. Okumele sibuyele emuva sizame ukuyizikhangela singabazali, sizame ukuzikhangela singuhulumende ukuthi indlela leyi esisenzakala ezikolo idinga ukuthi ibanjwe njani.
Kuyini likukhuthazayo kumbe likuxwayisayo njengababalisi?
Njengababalisi thina sikhuthaza ukuthi umthetho kawuqine emakhaya, umthetho kawuqine emakhaya. Izikhali lezi esikhuluma ngazo ziyabe zithwele ngabantwana basuka lazo emakhaya. Uhulumende ka-reviewe umthetho wakhe we-corporal punishment, siboneni ukuthi isehluleka ngaphi. Sindevele vele sitha kugobo lingaqondiswa.
Umnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba. Kanti isikhulumeli sogatsha lwezomfundo umnumzana Thonga Nandoro laye ubengabambeki.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela mampawa kuvengula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi yeMandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Lanxa uhulumende ke wanikeza i-DDF kanye lebhanga le-Agribank amathalakitha abalimi kulumhlubulo, bathi kabazange bawabona. Kulinyanga edluleyo umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ubike ukubana eleZimbabwe lizasebenzelana lele-Iran ukuthuthukisa ezokulima kuleli, esithi uhulumende uzathenga amathalakitha kulelo lizwe ukuze aphathise abalimi. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abalimi abaxoxelwa umsakazi weStudio 7 bathi inhlelo zikahulumende zamathalakitha bazizwa ngelikabathi kulesi sabelo, kungakho befuna ukuthi labo bakhunzulwe lapho esabiwa. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba Olemnyaka uzalo edlule ngamachoma esiyaka lombili lambili 82 uthi kasela amandla okulima ngekhuba kodwa inhlelo zamathalakitha ziyakeqa.
Insimu yonke sengayishiyela abantwana ngenxa yokuthi abe ngibona ngani ngasakwanisi kangako. Amatrenta siyawadinga kodwa ke into ekhona ukuthi ayafika afikele lapha okuvele kuphelela khona izinto. Njengoba izinto ziyasikho ukuthi amatrenta ayebeyaqala ukufika.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bayawadinga amathalakitha ngamehlo abomvu.
Siyakuzwa nje ukuzwela kwathi uhulumende uyanika amathrekta okulima. So singazi ukuthi unika baphi, njalo unika kuwaphi ama-ward kulesi amavillage lapha. Hhayi, angaze ngizwe lo muntu okhuluma ngakho.
Unkosikazi Thokozile Dube okuwa-20 emzingwane uthi abaqedanga ukulima ngoba besebenzisa inkabi.
Sibili siyafuna amathrekta okulimisa emasimini. Ngikhuluma nje khathesi asikwanisanga ukuthi siqede ukulima emasimini ngenxa yokuthi izulu liyakwanisa ukuthi line kanye lihambe. Pho nxa silima ngenkabi sizathola ukuthi sizalima okwamalanga amalutshwane sokomile. Kanti ke nxa singathola amathrekta.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esitezi phansi kwenduna uMathema uthi bekungaba kuhle ukuthi bathole uncedo lwamathalakitha kodwa uthi okudanisayo ukuthi laloba lezi nhlelo zingafika kusuka ukhethwane ngezombangazwe.
Bekungaba yinto enhle kakhulu ukuthi lawo matrekta abuye azesiza abantu ngoba iningi labantu bakithi bagebha amasimu ngezandla, bathaya ngamakhuba ngezandla. Ngakho-ke amatrekta siyawaswela kakhulu ekulimiseni.
Ngonyanga edlulileyo ele-Iran nele-Zimbabwe livumelane ukusebenzelana ndawonye kwezokulima. Ele-Iran lathembisa ukuphathisa le-Zimbabwe ngemitshina yesimanjemanje yokulimisa, imvundiso kanye nemithi yokubulala izibungu. Ekhuluma eseTehran kwele-Iran kunyanga edlulileyo, umphathintambo ogada lukarhulumente lwezokulima kuleli, Mnumzana Encas Masuka, uthi le-Zimbabwe lizathenga amathalakitha kwele-Iran azathuthukisa ezokulima kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila ngokwenzakala emaphandleni. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazane sixoxalo unkosikazi Lucy Hamatibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lona elancedisa kukhetho olwedluleyo likumanyano we-People's Rainbow Coalition eyakhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
Ibandla lethu sibili liyangena phakathi kukhetho. Umanyano vele sikhangelela ukuthi umanyano siwukhulise, ukhule ube lamabandla amaningi ukudlula akade khona ngo-2018. Kuyalungiswa, kuyakhulunywa, kuyaqoqwa, abantu bathe gwaqa bafaka amakhanda ndawonye ukuthi babonisane ukuthi siza kuhambisa njani okokhetho. Umanyano, hhayi ukumanyana, thina we strongly believe as PDP ukuthi ukuhambisana labanye nokumanyana labanye kungaba yiyo indlela engasiphuchisa. So hayi kuyaqoqwa kuyalungiswa akukabi clear ukuthi ngubani onjani ozakumangapi kodwa konke lokho kuphakathi kwenkulumo esizenzayo lamanye amabandla amaningi.
Ungathini ngokuphatheka kwabesifazana kukhetho labakhokhela amabandla abo kumbe abaphatha izikhundla eziphezulu?
Vele indaba zezombangazwe zijayele ukuhlupha kakhulu ebantwini besifazane. I-participation yabo mama yindaba esiphatheke ngayo kakhulu insuku zonke phakathi kwe-politics kwelakithi lapha. Asingeke sahlala siziyenga sizitshela amanga ukuthi omama bayenelisa ukuthi labo bami bame mpo nje ngokuma okwenziwa ngabantu besilisa. Sivele sile disadvantage ezintweni lezi. I-election khona ngokwayo i-exercise efuna imali. Endungakhangela economically womama sisasalele muva kakhulu ngendaba zokutholakala kwemali yokusebenzisa nxa abantu bekhankasa. Njalo kungaba lodlakela hayi omama bayabuyela muva. And okunye okuningi kakhulu esihlala sikukhuluma siphakathi kwenhlanganiso ezizama ukuncedisa omama kwezepolitika esingathi ngama-organization azama ukuthi empower omama phakathi kuzancedisa kodwa kukhanya ngazathi ispidi sakhona sislow kuvele kunzima kodwa ukuyekela hayi ayisiyo answer. Abantu bayabo lokho bezama behamba kancane kancane sizazi sifike lapho esifisa khona ukufika ku 50-50 ngoba kathesi 50-50 khona ku constitution ibhaliwe esibili ngamabala kodwa practically hayi kusaselomanga.
Amanye amabandla athi awavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo, abanye njalo bathi bayahlukuluzwa. Lina liyahlangana lakho konke lokhu yini?
Mina angikuboni ukuthi amathuba ayafanana awukukhankasa. Uyabuza ukuthi thina siyahlangana lakho yini okodlakela. Omunye lamunye ule strategy yakhe. So esingeke sakuveza emoyeni ukuthi thina sihamba sinyenya sihamba nje quietly sikhuluma labantu sibone ukuthi njengoba umumo unje singakusebenza njani. Yikho kuphele ngingakutsho kodwa i-playing field yayikho level.
Leyobe kuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Mathibenga, umkhokheli webandla le-TPP lona elancedisa lokumanyana we-People's Rights for Coalition ngokhetho oludluleyo owakhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mashiro. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Msanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane olandelayo nguChris Gande ulandela ngohlelo lwakhe esilubiza sisithi liphuma lendaba litshone lendaba.
Ngali chona njani izilukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mike Shuma isakhamuzi semakurukuzi eBinga. Sikhangela udaba lwezilwane ezithiwa sezidle izifuyo njalo izakhamizi sezisesabela ukuthi impilo zabo zisengozini. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga baba Gande, ndingabe litshona njani.
Ungasitshela ukuthi udubo elilulalo lolu luhamba njani? Abantu ke akula oseke walunywa kumbe ukudliwa izilwane zonezi.
Hayi ngiyabonga umbuzo wakho Gande. izilwane lezi kwizilwane lezi ziyasi ziyahlukuluza into ezifana lezifuyo khona ngale elokuzene emakolobusi imakolobusi iseduzani le lokuzene lemzolo ungafika lapha nejojoloji ke nje unjengani emzola ufike lapho udlule emakolobusi uye emakolobusi ilapho kugalana khona ibhinga yeah izilwane leziyana ziyahlukuluza kakhulu ngoba izinkomo sekudliwe phosephose ezintathu mpe ziyi-4 ezinye nje zingavele zihambe ziye emadlelweni ziyahwaywa maybe sho ukuthi iyabe ibalekile ezinye njalo abantu vele abaziboni
abantu ke akula oseke walunywa kumbe ukudliwa izilwane zonezi
abantu kwamanje abekho abasake balunywa izilwane lezi babagandi nje ukuthi abantu baphilele evalweni njengoba uyabo ukwazi ukuthi into edla abantu isidla konke le nyamazana so abantu babephilele evalweni abasakwanisi ukuhamba imimango emide kumbe ukuhamba nje beganule iganga kumbe ukwelusa usegangeni khona ligatshana ngoba sesingadla nawe leso silwane
izilwane zonezi esezihluphile ziningi kakhulu yini kumbe nezilutshwana esiyasiza ukuthi ziyaba sezixhwalile
kukhanya njengani lezo ezihluphayo lezi zilutshwana kwazi ukuthi zingabavezingaki kahle kahle kwinamba yazo ukuthi zingaka zazo kodwa ungathi ngezilutshwana nje eziyabe kumbe zafohla kumbe sezixhwalile akwazi ukuthi ngezinjani
okokugcina ungavalelisa abalaleli
Hayi sibonga usizo lwakho baba Gandhi sibongela abalaleli abalaleli Studio 7.
Lo bekungumzana Mike Chuma isizalwane sebhinga ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye lilani
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siziphethe ngohlelo wabaculi bethu namhla sihamba loMaskandi uKiss Before igama lakhe lokuzalwa nguKelvin Moyo. Umculi lo udabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa ohlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi kwaze kwabiza ukuthandana nawe. Untunkamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lugala maluwa mitobu ya maneka
Kalibonani ngibingelele kubo bonke abantu abamamele Studio 7 kusho ukuthi uKelvin lo wakamoyo obingelelayo okunguye uKiss Before ngimina ngibuya ePlumtree komahlambuthi isigaba sakithi kusemphugwi uKiss Before ufike emculweni ngonyaka 2019 bengisasebenzisana nomunye umfowethu wasetsholoshu oneqembu lakhe elithi uqeda umsimbi kube sokuthi ngo-2019 ngakhipha isingle track eyayithi usefikile ngabe ngakhipha njalo isingu Christian 8 usingu crush yami kutheke ngo-2022 mase ngibuya ngikhipha njalo EP yami enesihloko SPD kwaze kwabiza ukuthandana nawe inengoma eziwu-6 ngaphakathi
Kunjalo bafana bakwaMankosi lonyaka bafana bakithi sabizwa yimina njalo uKiss Before umfoka mawufana kalasene umzulu kapublic ababethi kumzulu kamambala mawuthanda mathi ukuthi umzulu kamahlala ijongozi kamanqobi ithendelele emnyama lemhlopheni siziyo namsebenzala amatala labhala ngojwebetini
akuba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngikhona laphana kufacebook ngiluKiss Before moyo ubese ukuthi ke ine page likhona lapha elithi Cheese Before AS na ku Instagram ngikhona njalo laphayana ngingu Cheese Before M na ku TikTok ngikhona ngingu Cheese Before Moyo 01 kubese ukuthi ku Twitter ngikhona ngingu Cheese Before Moyo. Inamba zami engitholakala kuzo 0786428193 ngokuhlala ngiseGoli endaweni yase Cosmos City lapho engisebenza khona encanca khona amatoho.
Yiwapi amazwi owachiyela abalandeli?
Ngiyacela kakhulu, ngiyakugqugquzela njalo ukuthi mabasupport ngendlela efanele, bewuthenga umculo wethu, bewuthenga ama original, bahambe bethenga ama phone call ngama pirate ngoba leyo nto le iyasilimaza ngenye imini. Ngeke uze uthande uze kutho iqhawe lakho alisakwazi ukukhipha ngenxa yokuthi alisenamali mhlawumbe yokungena e-studio noma mhlawumbe kanjani ngoba uyithanda kanjani uyithengela amafonkomo.
Awu suka madoda, siyabonga ntungamili namhla usiphathele ijaha elilesipho kakhulu elidabuka kwamadlambuzi uCalvin Moyo kumbe uKiss Before. Singakehlukani isihlobo nansi njalo inhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali endaweni ezitshiyeneyo elizweni. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Okwanamhla sesidliwe yisikhathi izulu kandaba olivalelisayo ngise-Washington DC ngumagumede uGaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.